Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 womgqibelo mhla ziku 16 Mphalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyakwazi ukuthi ku Twitter la kunye abantu ema social media kulombono oqhindileyo kakhulu ukuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa nalabo abangekho ku Twitter.
Umkhokheli webandla lesi umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayithulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni.
Esikubona kubandla le-TPC ngathi imvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kuxatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho.
Lo mhlangano wenziwa abanye sebelahla ithemba lobukhokheli bukamnumzana Chamisa.
Umhlangano esilawo kuthiwa yimkhombandlela rally, the way forward rally. Abantu bakamthwakazi sebekhathele ngendaba zamavoti, abantu bakamthwakazi sebekhathele nge-administration ye-ZANU-PF.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngabagcinisihlalo ababili abathi uThembisani Mpofu loMudenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo e-Stanley Square kwaBulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembeki kokhetho. Owayengumongameli weleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma uthi kasoze agqugquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla lesi umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayithulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni jikelele. Lomhlangano wenziwa ngesikhathi kulokukhonona kwenye inkokheli yebandla ethi uChamisa nguntando kayiphikiswa osebulele ibandla. Siqoqele sikhulumeli sebandla umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Chamisa liyakwazi ke ukuthi lapho kubizwa khona umhlangano kaDr. Nelson Chamisa abantu bayaphuma ngokuningi babo. Ngingafika ke khona ngale esigodleni seChitungwiza nje ngifuna ukuzwisisa ukuthi imudu yabantu iminjani. Abantu bathi bazahamba ngezinyawo iloba kukhatshana bayefika ke bayekuzwa imeseji ke eka President Advocate Nelson Chamisa mayelana lokuthi ilizwe lethu siyangaphi, sizahamba njani, ama problems enhlupho esihlangana lazo zizalungisiswa njani.
Manje amapolisa aliwazisile njalo athini?
Amapolisa azisiwe ngumhlangano lowo bawuvumela umhlangano uye phambili basinika la ngencwadi eyobufakazi bokuthi hayi umhlangano uvunyelwe emthethweni ukuthi umongameli Advocate Nelson Chamisa ke akhulume lezizalwane zeHarare leChitungwiza ekusasa emhlanganweni omkhulu eChikomo Stadium eChitungwiza.
Enye inkokheli ebalisa omnumzana Welshman Ncube labotendayi Biti bayabe bekhona yini?
Wonke abakhokheli bethu bemhlangano we-TPC banxusiwe kulo mhlangano njalo ngomhlangano ovulekileyo esingathi ngesikho yi-public meeting. Wonke ozizwa efuna ukuba kulo mhlangano ukhululekile ukuthi abe khona. Ozizwa njalo engakhululekanga ukuthi abe khona hayi ngabanjwa ngamandla. Umhlangano wabantu abantu bayaphambili ngomhlangano wabo. Ofunayo ukuhamba uzahamba labaningi esingathi yi-majority, ofuna ukusala uzasala.
Ye manje ungasitshela ukuthi umhlangano lo kuza khulunywa yini esike sezwa ukuthi inkokheli ifuna ukuzwa ebantwini ukuthi kuthathwe inyathelo bani kudaba lokuthi amalunga edale lephalamende asuke edale.
Indaba yokuthi kuthatha impono yabantu kuyaphambili. Remember mine wethu ukuthi lapha sikhuluma ngelizwe lonke, sikhuluma ngeHarare yodwa. Bakhona abakhokheli abathunyiweyo ama side wonke ngo4 emhlabeni izwe leZimbabwe abakhulumisana labantu besizwa impono yabantu endaweni ezishiyeneyo elizwe lonke jikelele. Abazaphenduka ke be reporter back ukuthi abantu batheni ngendaba le. Ngiyakwazi ukuthi ku Twitter bela kunye amanye ama social media kulo mbono oqinileyo kakhulu ukuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa nalabo abangekho ku Twitter abanganelisiliyo ke ukuthenga idata babe ku Twitter. Impono yabo labo iqakathekile. Le abanye abanye bebengekho kuma platforms lawa sibambanise ndawonye sisihluza ukuthi impumelelo ukuthi abantu bezibabha kanjani bafunani sibe yazi.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla leCCC. Kusenjalo enye inkokheli yaleli bandla ebalisa umnumzana Walshman Ncube isiphume egcekeni yaveza ukuba umnumzana Nelson Chamisa nguye obangela ukungamanyani kwebandla. Eloba enkundleni yokuxhumana eX uNcube uthe sonke lesi sikhathi ubengakhulumi ngoba esesaba ukuthethiswa ngabalandeli bakaChamisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Ye, esikubona kubandla leTPC ngathi imvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kucatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho. Khonokho nje ukuthi umongameli kaze kayenze umhlangano kusukela zonke lezi zinto zenzakala. Ukuthi abakaze behlangane njengoba ukhokheli bebandla kuyatshengisa nje ukuthi kukhona ukungahambi kuhle. Kanti likhokhelana njani lingahlangani likhulume. Kusasa nje njengoba esithi umongameli walelo bandla uChamisa kuzoba nomhlangano kuningi esingakukhangelela. Kusiya ngokuthi yena ufuna kuhambe njani. Nxa efuna kube lokuthula uzakhuluma ivangeli lokuthula. Kodwa nxa velela esengenwe umoya wona lo jalo ungene opposition wengxabano uzakhuluma ingxabano uthi kuzongabangela ukuthi ibandla lidabuke phakathi. Sokufunakala ke ukuthi yena inkokheli atshengise leadership abambane labanye bakhe abakhokhelayo. Ngibona uhlupho ukuthi ufuna ukukhokhela yedwa, kuzamhlupha ukukhokhela yedwa.
Siyabona ubana umnumzana Walshman Ncube obeke waba ngomunye wabasekeli bebandla leCCC usephume egcekeni wakhomba umunwe uChamisa esithi nguye obangela ukungazwani ebandleni. Ukubona njani wena lokho?
Ye, ubethule kwesikhathi eside uProfessor Walshman Ncube kodwa lobethule bekuzobala ukuthi kukhona okwenzakalayo ngaye labanye abakhokheli be-TPC ngoba kuvele kusukela kukhampeneni bezibona uChamisa ehamba yedwa labanye nje adresa amarali kuxatshana zonke lezi nxushunxushu zabochabango bebethule. Khathesi sezowabhubuka wakhuluma and uyatsho nje usitsho ukuthi uhlupho luvela endleleni ngibe singathi indlela uChamisa abeka ngayo izinto ngibakhokhela ngayo iphathi. Ye, into azikhulumayo uProfessor Ncube kwabathanda iqiniso ziliqiniso. Yikho kuluhlupho khona phana ku-TPC. Iphathi liyana yasuka ku-MDC Alliance aziyo phathi entsha. Basuka bele zikhundla zabo kumbe besazana bevele benjalo. Bathi sebe ku-TPC uChamisa wabajikela wathi yena nguye yedwa upresident kumbe i-champion in chief njengokuzibiza kwakhe. Laba abanye ngabantu kazana. Akusoze kwafa kwaba kuhle khonokho kwabanye abantu. Yikho ke sesibona uProfessor Ncube esephumela egcekeni esekubeka ukuthi hayi kumi kanje, kumi kanje. So ke ngokunjalo kuyabe kutshengisa ukuthi abatshayeli bendizamtshina basezwane. Kutsho ukuthi ke kukabili bengadingana bakulungisise kumbe bayaxabana besiya phambili. Nxa bexabana besiya phambili kutsho ukuthi ibandla lizadabuka naphakathi.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Icele lebandla le Mthwakaz Republic Party elikhokhelwa ngabagcinisihlalo wababili abathi uMnumzana Thembisani Mpofu loMnumzana Mdenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo eStanley Square koBulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembi ukhetho. Leli cele lathi selixotshe umkhokheli webandla uMnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli kodwa uMoyo labanye bakhe bathi labo asebezithi bakhokhela ibandla yibo asebexotshiwe. Sixoxe loMnumzana Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo.
Bonga ababa Chris Gande Twalumba Twalumba kaphathi lonke balaleli siyalibonga kakhulu kwamujuzi amonke muzisizisi yenesine ziyabathonga baba Chris Gande umhlangano esilawo kuthiwa yimkhomba ndlela rally the way forward rally abantu bakomthwakazi sebekhathele ngendaba zamavote abantu bakamthwakazi sebekhathele ngeadministration ezanu PF sebengene emavotini abayibona impumela elokwenza ngento esiyibiza ukuthi transformation ngesikhiwa. So thina as Mthwakazi Republic Party under the leadership of National Interim Committee ekhokhelwa yimi uMdenda Chilumbo lobaba uMfulongatshi Mpofu uMbuthembisani Mpofu sesikubonile ukuthi kufunakala into ezanika abantu bakomthwakazi ithemba njengoba sebekhathele endabeni zamavoti sebekhathele ngendaba zabo triple C ezamadlwane abantu bevote kusasa kuvuka kungani kuyalwiwa so kuyiproject abantu bayasitshela ukuthi we are now tired about that so our agenda number one is to make it a point that we are going to stress and put records straight ukuthi umnanga kwalezano PF aso bantu abarespecta inketwa election kumbe impumelelo ye election ngoba iZimbabwe is under what we call electoral authoritarianism so ukuya kuma election is just a wastage of time, wastage of resources that is keeping other people onto power when they do not have the legitimacy. So imkhomba ndlela rali yethu ngeyokuthi sibumbe ibandla le MRP libe strong babe kwazi abantu bemathebelezi ukuthi lokuphela ibandla elizabakhipha eGibhita libasa eCanaan. Siza unpacka iway forward umkhomba ndlela rali yikho esizakhuluma khona ukuthi i-self-determination ithathwa njani. I-self-determination labantu abeZimbabwe abalwela idemocracy kuchiyene ngoba umuntu olwela idemocracy umuntu we-independent thina asikakhululeki. So our main agenda ikuthi abantu bakithi babekwazi ukuthi hayi ukuvota lokhu okweZimbabwe lifana labantu abalwela amalungelo thina we are fighting for independence. So umkhomba ndlela nguye ngole yonke into eyokwenza ukuthi abantu bemathebelezini ukuthi bekhululeke ihuyini okufunakalayo. Ngiyabonga.
Selicelile na imvumo emapholiseni njalo bathini?
Kusenjalo baba Chris Gandhi sesiphile emapholiseni. Emapholiseni sile almost 3 weeks siphile yirali esemthethweni, yirali eyazakalayo lengatsha zikahulumende zonke ezokwenza ngokuvikela uDlamini. Yirali yaziwa ngama-CIO, yirali yaziwa ngamapolisa, yirali yaziwa layo ubaba lo wanotwa ngu-Emmerson Mnangagwa yazi. So isemthethweni siyabe sise Stanley Square but phakathi kwe-eholini yikho lapho esiyabe sikhona mhla ka 21 December from 9 o'clock up to 5 o'clock. Ngiyabo.
Lathi siyabonga Mnumzana Mdenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo becele le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Wayengumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma uthi kasoze aqhuquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. UZuma wazise lokhu lamuhla esithi yena labanye bakhe bazavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe. Leli kulibandla elabunjwa ngabantu abaxexebuka kubandla elibusayo ele-ANC. Okwezemaphandleni buyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emaNdebeleni lapho amasela asentshontsha le nkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lwe-Agritech ezansi emaNdebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4,118 esabelweni sezansi emaNdebeleni kude nyakatho yalesi sigaba kube bathe kufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya yisakhamuzi seMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini lokuthi kungena. Sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezifindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa. Indlala ekhona asiyondlala encane ziyakufa izifuyo ziswele amanzi ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga ukudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala amalanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlumo zihambe zigcwale iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobunengi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa, kula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hayi basele hayi bebamba izandla. Ukufa zilamanzi okunatha ziyahamba zisiya katshana ziyatshontshwa. Zingathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla bayatshontsha tshontsha futhi ezibuyathola zihlinziwe sokuphezu kwamandla abantu lokhu.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association ude kubunjwa kwale nhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalaba abagamulayo bethwale sekuyisithebo. Kodwa singenza ke sithi ubusela sebuphelile akusafani leliyana ndlela ukuthi wabehamba beziqhuba nje amarolo ayehlala egcwele kodwa ngathi kwehlile sekukhonanyana khonoku nje lalaba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu amanzi ukudla kuyashota kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye lamanzi. UZulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yokutshisa kwelanga. Umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa nomnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sihlaziya ke udaba lomfanekiso wokuhaya obutshengisa umfanekiso wenkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Tshabangu.
Ngiyabingelela mnumzana, ngibingelele nabalaleli behlangene nathi sonke namhlanje. Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Shabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso kawengonyama inkosi uLobhengula, inkosi yakwaMthakazi, inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe ilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula akazange athengiswe isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso loyawodwa uyinhlamba, uthuka uLobhengula inkosi yabantu, uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni, uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu, abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleleni, bengaba semashonaland, bengaba sebukhalangeni, bengaba kuphi, kodwa ngumfanekiso wothuko, umfanekiso wenhlamba. Kodwa ke indlela omuhle ngawo lowo mfanekiso yikuthi uyabonisa ukuthi politics yakuleli yalizwe, umbangazwe wakuleli yalizwe awukakhululeki kunketha bantu, kunketha banye, kunketha impikiswano. Ungavele nje uphakane njengomnumzane uShabangu ube nesibindi, wenze okwenzayo, wenza ipolitiki njengoba uyipolitician, sebeyakuthuka. Kodwa ke baningi abanye abaphakemeyo benza abakwenzayo, bahlanganisa abakuhlanganisayo, bamela abakumelayo, abazange bathukwa ngendlela inkosi loBhengula esithukwa ngayo, ngendlela njalo umnumzane uShabangu asethukwa ngayo. Ngakho konke konkana kuyisibonakaliso sokuthi upolitiki waleli lizwe laseZimbabwe uphuhluluke kangakanani, ubole kangakanani, mncane kangakanani, wehluleka kangakanani. Umfanekiso lwana kahle kahle wona ube yinhlamba, ube luthuko, njalo ube yisibonakaliso sokuthi asikaqali phansi ukulungisa umbangazwe lombangambuso waleli yazwe.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njana?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona ama-cartoon, imifanekiso, amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa, ukuthi kube lohlaya, kube nohleko, kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe, njalo akunamuntu wakwahlekisa ngobukhosi, akulamuntu wakwahlekisa ngombuso, akulamuntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi loBhengula, uhlekise ngobukhokheli babantu, uhlekise ngamapolitician, uhlekise ngakho konke kulungile. Ngamahlaya, ngamakhathuni, lokho abathi isathaya, abathi isakhazim, abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke inhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu. Bangaki abantu ababuleweyo ngegugurawundi ngokuthi bangamthwakazi? Baningi. Bangaki abaswele amathuba ngokuthi ngumthwakazi? Baningi. Bangaki abafiphezwelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo? Baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngingakuthatha ngikuse emhlabeni jikelele. Kwenzekeni nxa abanye sebethetha amakhathuni ngoMohammed, bahlekisa ngoProphet Mohammed, bahlekisa ngoProphet bani bani? Kufa abantu, kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babekwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhani ukuhlanganisa isithombe sikamnumzana uSengezo Shabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nxa engusomahlaya kutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Hello ke ngumnomsana Jethro Mpofu ohlaziya izombusazo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye. Okungathesi ke ngesikhangele ezokuzilibazisa kuhlelo lwethu abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele MTM Ngwenya Family Brothers lona eselethule idlalade elitsha. Nangumkhokheli waleli qembu eqoqa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Ngikuthemba ngwenya ngokusebenza lenkaya kodwa ngikhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi. Ngizele lenkaya eForest, ngikhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi. Lapho ngikhule khona ngikhuliswayo, sabakaze ngithanda kakhulu umama Shona. Engena odlala endlini enkulu kakhulu empilweni yami ukuze ufikela ngikhona namhlanje. Ngiyambonga njalo sizohlala njalo ngibonga uNkulunkulu azamthatha ngaleso sikhathi azamthatha ngaso. Kodwa bengisafisa ukuthi angigcinele yena la khona. Mina ngingumkhulu MTM Ngwenya Family Brothers. Sizolethulela idlaladi lethu elisha linesihloko esithi sona bengizobuya. Le dlaladi bengahambi ngedwa, belihlangene neqembu leNdamuleni Kings kanye neMalunga Brothers ukuthi iqembu liphuma under i-MTM Ngwenya Family Brothers. I-MTM Ngwenya Family Brothers isungulwe ngo-2014. Namhlanje sizolethulela nje idlaladi lethu lesi-7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangabe bethanda ukuxhumana nathi abafuna ukuthenga ingoma zethu noma befuna ukusibhuka noma ninemcimbi niyakhona ukusibhuka nesibizi seza sizonijabulisa, akusinkinga le. Ningaxhumana nathi kulezi namba 073 9400 617 ngokuhlala siseSouth Africa eJohannesburg.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Eqinisweni ngizothanda ukubonga kakhulu kubo bonke abalandeli abathe basesibeka basisapota ngesikhathi sisukela siqala kuze kwena namhlanje. Abangazange belahle ithemba kithi, abalokhu bethembele kithi besisapota njalo, ngithi siqhubeke besisapota njalo ukuze nathi siqhubeke simjabulisa ngendlela enhle kakhulu. Ngibagqugquzela ukuthi bengathengi ama-fake CDs. Ma ngabe lifuna ama-CDs noma ama-USBs, ngcono lixhumane nathi. Sina suka lapha nasilimazeka kakhulu, ayikho into esiyitholayo njalo suka futhi singasenawo amandla ukuthi sibuyele lezele ezinye ingoma lijabule. Ngakho ngiyabonga kakhulu bantu bakithi bonke abathe basisapota ngokweqiniso. Sengithi nalabo abathe bathenga ama-R10 ngithi sengathi lingabubona ubuyi wokuthi lithenge ama-R10 litshintshe nani nize nizothenga ama-original. Siyabonga abalandeli bakithi.
Siyabonga ntungameli hobesi phake uhlelo abaculi bethu. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuba lomhlangano we-rally etshitungwiza kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.